yebo mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunxa sixoxa lomlungisi Dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus. Mnumzana Dube, ngiyakwamukela kuhlelo unjani bothi?
Hayi ngiyabonga obe unjani?
Hayi ngiyaphila. Sithinteni udaba lomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho okwayenziwa khona isimemezelo ukuba nasikhula abantu abafika 10 okutshengisa ukuba nibulawayo silabantu abane kuyedlula kwezinye indawo kwabe lokukhathazeka kakhulu engakulandzelelayo kakhulu kubo-social media. Ngathi ngolwesihlaza abantu bakhona bekhathazekile kakhulu besezindlu abaningi bakhona.
Ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media, abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhathazeka bakhathazekile, kodwa indaba ekhona ikubana izinto ezinjengokudla, for example i-roller meal, izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat e-Fourwinds kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-roller meal. Inanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile baya khona, abanye bakhona basebehamba endlini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 se-Chile. So indaba ebaluhlupho ukubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushota kwezinto ezinjengokudla, kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabi lokubuthana, kodwa nxa kuselakala kokudla lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene.
Sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathe ngalo mkhuhlane than ukufa ngendlala, ukubona njani lokho?
Ya indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo kade bethengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lokuthi uyingozi, kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe leZimbabwe singathi abantu abaningi baku-informal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle. Kade kuqakathekile ukuthi aluhulumente wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini, kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu ngathi ngabantu abadala lezintandazi labantu nje abangenamsebenzi bangakwanisa ukuthi bethole inzuzo ukuthi bekwanisa ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla. Sebesinanzela ukuthi uhulumente wakewathembisa for example amavendazi ukuthi bazaphiwa imali ezithize, kodwa kuze kube nalamhlanje kukhanya amavendazi lezo mali abakazitholi.
Hayi siyakuzwa Dube, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Bengisothi uphosela amazwi akho kuphela.
Ya okuqakathekileyo ukuthi abantu uZulu wonke siqhubeke senza izixwayiso zempilakahle zokuthi sigeze njalo singabi lapha umiyana khona nxa kuvuma, singabi lapha ukula abantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane.
Ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga wena.
Ngoba bomuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yo username yami. Kwanaloko lamhla sohlangana ngolwesibili, olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.